Siyabonga ndimyakhelo Jonga siyalambulela ku studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 5 kunhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu sithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezanupf limisa umsebenzi amalunga amanye njalo afika phose amachumi amane i-14. Umntaka kosikazi kamongameli uGrace uRussell Gorereza utholakala elecala lokubangela imfa yomuntu. Udaba lwebhasi yeqembu le-Highlanders ludala inkulumo kambe sokuhlanganiswa ezombusazwe lemidlalo na Thiyani Indlebe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Ibandla leZANU-PF selimise ukuba ngamalunga aleli bandla. Amalunga angamachumi amathathu lasithoba mnemunye i-39. Umsakazo we-ZBC uthi abangamachumi amathathu lesikhombisa bamiswe ukuba ngamalunga okweminyaka emibili ukuthi ababili umnumzana Webster Sham lomnumzana Sylvester Nguni bamiswe okweminyaka emithathu. Abaxotshiwe laba bavela kwizigaba ezithi iBulawayo, Matabeleland South leMashonaland West babalisa umnumzana Andrew Langa, Kindness Parata, Callister Sindlovu, Malaka Inkomo labanye. Kusukela ngomnyaka odluleyo ibandla leZANU-PF selixotshe kumbe kumisa ukuba ngamalunga abantu abaningi ababalisa unkosikazi Joyce Mujuru onguye othiwa abaxotshiwe laba bebemsekela. Kusenjalo indoda nayo umntaka Grace Mugabe uRussell Gorereza utholakale elecala lokubangela imfa yomuntu emthethwandaba weHarare. Intatheli izindaba yiTumevis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UGorereza ovumele licala uhlawuliswe amadola angamakhulu ayisitshiyagalombili $800 engehluleka ukuhlawula leyo mali ulakho ukuhlala entolongweni kwenyanga ezimbili. Esethula isigwebo sakhe edale lemagistrate eHarare lamhlemini umantshi umnumzana Vakai Douglas Chikwekwe uveze ukuba leso sigwebo sinikezwe uGorereza ngemva kokuluhluzisisa udaba lwakhe kukhangelwa izizathu ezimbalwa okubalisa ukuvuma leli cala. UChikwekwe wengeze ethi okunye okwenze wethula lesi sigwebo ngalindlela yikuba kulicala lakhe lakuqala uGorereza engazange amotshele idale isikhathi ngoba elivumile leli cala waxolisa phezu kokwenza kwakhe njalo etshengise ukuzisola ngaleso senzo. Umantshi uthi okunye akukhangeleleyo kuyikuba uGorereza etshengise engumuntu ohlukana lenkosikazi yakhe olengane okumele inakekelwe kungakho engasazange agwebela ukuhlala entolongweni. Okunye umantshi athi ukukhangelile phambilini kwesigwebo yikuthi bekungela bufakazi obanelayo bokuba uGorereza wayetshayela ngobuchapha i-gross negligence ngesilungu athi kuyikho kwamsiza ekuthini angaze acitshelwa ilayisensi yakhe yokutshayela. Leli cala lingene edale lemagistrate lamhla ngemva kwengozi yemgwaqweni eyenzakala mhla ka-23 kunyanga kaNhlolanja kuwona lo mnyaka lapho uGorereza oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lanye 31 years atshaya khona umuntu ongaziwayo emgwaqweni uSamora Machel phakathi kwedolobha leHarare. Ebengelagqwetha uGorereza ngesikhathi emiswa phambi komthethwandaba njalo le ntatheli izindaba ziswele ithuba lokumthatha izithombe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
www.voaindebele.com. idolobho lakobulawayo lithi selinxuse abathengisa ezitaladini ngokungekho emthethweni ukuthi bebhalise amabizo abo kulikhansili ukwenzela ukuthi bephiwe indawo yokuqhuba lomsebenzi ngokusemthethweni. Lokhu kulandela umbiko oyithulwe ngumphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Chombo okuthi abathengisa ezitaladini ngokungekho emthethweni bazaxotshwa ngodlakela ngamasotsha lamapholisa abengekela ukuzisukela. Kodwa amasotsha abikwa etheka soze aphatheke kuhlelo lokuxotsha abantu laba ngoba umsebenzi wabo ungokuvikela isizwe hathi ukubopha abantu. Inyathelo leli selichothozwe kakhulu ngabathengisayo laba abalwela amalungelo oluntu abezombusazwe kanye lezinye iziphathamandla zikahulumende ngokwakhe. Ukhansela kaWard 1 kobulawayo umnumzana Mlando Ncube uthi abanye bazaphiwa indawo zokuthengisela emakhoneni lapho okuhamba khona abantu edolobheni ama-pavements.
Yikho ke mina ngibe sengithi njengokhansela wendawo sekufanele sicabane sibone impela ukubana i-number of ama-vendor iya-increase ngenxa yokuvala kwama-industry yokuvala kwakhe. Sekumele lathi sibone ukubana siyavula zibe ningi indawo ukuze abantu bethengise ngoba yindlela abantu abaphila ngayo. Njengedolobho lakobulawayo siveleka sihambelani lokuthi kududulwe kuhlukuluze laba abantu abazinceda ngokuthengisa futhi kakuhlukuluze abantu abantshontshayo abenzayo abathengisayo. Kumele bencediswe ukuze lapho abathengisela khona kube semthethweni.
Ye manje khona kuyathatha isikhathi esinganani sakhuluma labo abathengisa ezitaladini laba bathi bona lokho besakhulumisana lecouncil ngokuthi bezuza indawo zokuthengisela ezisemthethweni.
Sifake i-advert enyezitepheni ukuba bonke abangarejistanga njengamavenda kabaze ekuthele ekhansilini sibalungisele amaphepha abo ukuze sibancedise and sithembe ukubana abaza kwenza ngesifangephange ngoba lokhu into esivumelana ngolwesithathu so sikhathi ukuthi bangabe bekwenza izolo nalamuhla and ama-ofisi ethu awedakmo lapho kuthathwa khona incwadi leziyani avuliwe nge-weekend ukuze sikhiyele into eyenzakalayo. Njengokhansela ka-Ward 1 ngithi asinani lesincumo sikamphathintambo lesi ngoba umphathintambo uhlala eHarare thina sihlala lapha koBulawayo sithe sibona ukuthi abantu bayaduzela sizaqhubeka sizenzela umsebenzi wethu singakhethi lutho ukuze abantu behlale.
Selibamemile ukuthi bezobhalisa bona lizabancedisa ngani?
Ukuthi sesithe ungabona amavenda ebuya kukhombisa mhle futhi yikho okule mali khona. So thina njengedolobho kumele sibone ukuthi siyacazulula kanjani indawo le-pavement anti bathi-pavement ukuthi kube nendlela yokuhamba kwabantu mhlawumbe sithi kube namavenda amahlanu ethengise khonapho ekhoneni khonapho abakhona baya besidengisa mhlebutikho kule mali. Kodwa kumele sizame ukuku-formalize kuyaphucuka kwinto kwakhona.
Akusoze kube yisiminyeminye yini?
Uyabona dadewethu kulikhiphi isiminyeminye sizongakhona ngithi kodwa abantu abasebenza. Ubulawayo sithi council kumele aphile ngama-rates avele ebantwini. So abantu abangani bayabhadala ngaphezulu wamavenda angikhona. Akusoze kube yisiminyeminye esingangoba sizakwenza ngendlela ephakemeyo thina okuzayenza kube le order. Okwenza ungani kungabi le order yikuthi u-city council lamavenda abeyabe bengahlalisananga phansi babonisana. So kuqakatheke ukuthi amavenda aze lathi size sikhulumisane sibabone ukuthi hayi angeza kuyethengisa phambi kwe-pedicles. Ngenxa yalokhu kodwa ungahlalela laphana ekhoneni bazobona impahla zakho. Ngihlangana labo every 2 weeks ngaba kujabulela ukuthi kube le disorder edolobheni.
Lo ngukhansela kaWard 1 kobulawayo umnumzana Mlando Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Inhlanganiso ekhuthaza ukuxolelwa kwezikwelede zelizwe ezemkhodi ikhuthaza ukunanzwa kwamalungelo abantu kumpila kahle yabo la kwezomnotho kulandelwa isisekelo sombuso ukuze impilo yabo ithuthuke. Intathe izindaba yethu Mark Peter Ntambe osethulela loludaba ngokupheleleyo.
Inhlanganiso ezimkhodi ibilo mhlangano lamalunga ayo avela kundawana ezitshiyeneyo zelizwe lamhlanje behlose ukulungisisa indlela abazasebenza ngayo kuminyaka ezayo. Unkosazana Nomalanga Ncube isiphathamandla sale nhlanganiso yesizwe ingxoxo esiyenzelaye.
Umhlangano lo silungisa i-strategic plan yethu ye-5 years ebuyayo. Labanye abavele e-Checheche eGogwe sisebenza lama-farmers avela endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Then ulabanye abavela koBulawayo sile inye chapter njalo eMatopo ngaseGwande sisebenza lama-miners sibe le inye njalo eBhinga sisebenza lama-fisheries.
Unqube uthi okwamanje abakulelwayo ngezomnotho welizwe lamalungelo kaZulu atholakala kusisekelo sombuso esitsha.
Amalungelo akuconstitution yethu, constitution entsha, aliconstitution entsha lama-social and economic rights, khangelela ukuthi njengoba eseku-constitution abantu bonke kumele ukuthi amalungelo lawo bawathole. Kungatholakala abantu abaswele imfundo, abaswele ukuthi belatshwe ezibhedlela, abantwana bayehlule kuya esikolo. Sikhangelela ukuthi even ama-resources elizwe, both from mining and other resources from other sectors, abenefit abantu. Ukubana uhulumende kwanise ukuncedisa ukuthi abantu abadubekayo bekwanise uku-access ama-social and economic rights.
Unkosazana Clarity Sibanda osebenzela emahofisini ezimkhodi eHarare uthi lokhu amalungelo echaphazwa ngesikhathi kokuqotshwa kwabathengisela ezitaladeni ezijene emadolobheni amavenda kundawo abasebenzela kizo bona bezizamela impilo ngesikhathi le misebenzi ingatholakali kuleli kunye lokulungisiswa komthetho wezikwelete owe-debt assumption bill.
Owakathesi kule ndaba ehluphileyo e-RBZ debt assumption bill kungenye yezindaba ephula inhliziyo zethu ngoba idethi leyo bekumele ukuthi sazi ukuba labo ababenefitayo ngobani singakayibhadali kodwa yona i-government idecide ukuthi i-assume idethi leyo kuyindaba esihlukumeza kakhulu. Engeje labo okwesikhathi esiningi sisenza ama-petitions sihlangana labo lemhlanganweni eminye ehlukeneyo kodwa akula ukuthe kwaphumelela.
Usibanda uthi abantu babhatala imithelo kuhulumende ngakho balelungelo lokuba kwazi ukuba lesi sikwelete sebhanga lesizwe savela ngapi njalo kungobani abenelise ukuthola imali kilo. Ethi iZimcord isibambe imihlangano ejenele lohulumende kuhlaziywa lolu daba. Linhlanganiso isebenzelana lamalunga avela kuzigaba lenhlangothi esigoqela abalimi, abemba imigodi, ama-miners abaphila legciwane le-HIV kunye lezisebenzi phakathi kwabanengi. Njalo amanxusa kulumhlangano avele kundawo ezigoqela iChachache, Gokwe, Matopo, Binga, Mutare, leHarare. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Lingakhohlwa kuhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9:00 ntambama kumagagasi awe 909 AM le shortwave 4930 12080 la 15460 kHz. Silamuhla siyabe sihlaziya udaba lokuxotshwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni okuthiwe bakwenze lokhu elangomvulo lingakafiki. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Iraq zithi umnumzana Tariq Aziz owayekuhulumente kamongameli Saddam Hussein ngasekho. U-Aziz owayengumsekeli kaHussein bele minyaka engamachumi ayisikhombisa la isishiyagalolunye. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi kufe abantu abangamachumi amathathu kulandela ukudubuka kwebhomba edolobheni leYola esigabeni se-Adamawa lapho okwazakala ngokugcwala amalwa ecatsha uhlobo lwesimuslim edlulisa amalawulo aweBoko Haram. Kwezemidlalo lamhlanje sekuqhamuke inkulumo phezu kweqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders ngemva kokuba leli qembu kusasa likhangelelwe ukuba liphiwe ibhasi yalo eliyithole lincediswa ngokukhankasela ukuba ngumeli wemakhokhoba idalele ephalamende umnumzana Chinga Dube. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
uhlelo lokuphiwa kweqembula elendazi ibhasi leyo hlobo lwemakopolo yona ethengwe elizweni leSouth Africa luzaqala ngehola lethumi lambili njalo kuzasukelwa endaweni yeCity Hall kuyedlulwa elokitshini lemakhokhoba umcimbi uyephelela enkundleni yeBarber Fields. Umsekeli kamongameli welizwe uMemason Mnangagwa uyoza kube ngumhlonitshwa kulumkhosi okuyinto engathokozisi abanye abalandeli beqembu leBhoso abathi inhlanganiso yezombusazwe yeZANU-P F isifuna ukuginya iqembu layelindazi njengalokhu yakwenza inhlanganiso ye-P F ZAPU. Lokhu kungoba besola ukuba khona kukaMnangagwa kanye lamakhasi awokumema abantu alophawu lweqembu layelindazi lolwenhlanganiso yeZANU-P F. Isikhulumeli sikaChinga Dube uNothiwani Dlodlo utshele intatheli izindaba izolo ukuba uDube uyakwazi ukuba ezemidlalo kazingenelani lezombusazwe njalo labalandeli bebandla leZANU batsheliwe ukuba akumelanga bebuye begqoke impahla yelemifanekiso lempawu zebandla.
I-social media ingabi khona ukudisrupta i-progress. But the thing is, ibhasi ayithengwa nge-social media. Sukusa 2013 lokho kukhulunywa kufuneka ibhasi, kufuneka ibhasi. So nxa umuntu ese-ofile ule ndlela afuna ukuthi ayihende over ngayo ukuthi iniya over. So nxa babe khona, that social media should have provided resources.
Isiphathamandla seqembu layelendazi uNdumiso Gumede uthi ibhasi isendleleni njalo namhla ekuseni ibisemngceleni welizwe leZimbabwe leSouth Africa, okutsho ukuba sikhuluma nje kumele ibe isifikile edolobheni lakoBulawayo. Imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League iqhubekela phambili kule mpelaviki njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leZPC Kariba lizemukela eleDynamo senkundleni yeNyamunga. Iqembu leChapungu lizadlala leChicken Inn ngaseAscott. Ngensonto iqembu leDongo Somi lizadlala leHarare City ngaseVengere. Iqembu leBuffaloes lizanqikelana leWawa ngaseSakuva. Kuthi eleWangi lizemukela eleFC Platinum ngaseMalahleni. Iqembu leTriangle lizadibana leLetsholotsho ngaseGibo. Kuthi iqembu leCapes United lizadlala leFlame Lille ngaseNational Sports Stadium. Ikanti eleHighlanders lizabhuqana leHawumayini eMagumeni. Sikhangele umdlalo wokugijima. Ngensonto kulomjaho weOld Mutual Nkulumane Fun Run, wona ozaqhutshelwa elokitshini leNkulumane endaweni yeNkulumane Complex. Abadlali bazancintisana phakathi komango ongamakhilomitha alitshumi njalo abazanqoba lapho bazathola inkulungwane zamadola aseMelika. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Sokwe isikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Siqale ngale ekaNomhle Malinga uthi linjani basakazi abathandekayo, ngihlala eKheze esigabeni sesilonkwe. Ngithi qhubekelani phambili ngomsebenzi eliwenzayo ngoba uyangijabulisa njengomlaleli weStudio 7. Ngicela ukubingelela umkami uBlessing oseHarare lomntanami uThando Lwethu Kelly Ndlovu. Ngiyabonga, siyabonga lathi Nonhle Malinga. Usibusiso uthi salibonani basakazi, ngibingelela umama lomntanami uSamantha labo bonke abantu basesilwane Ndamulemo. Ngisithi ngiyalithanda ngiseJohannesburg. Umthekhala oseCrookstop eSouth Africa uthi linjani basakazi abahle, ngizwa ubuhlungu mina ngendaba yokuthi abantu bengathengisi emigwaqweni. Kambe yiliphi ilizwe elingelabantu abathengisa emigwaqweni? Kuyacaca ukuthi ingcindezelo isakhona elizweni lethu. Umongameli wethu makayekele ukuthumela ibutho ukuzolihlakaza abathengisayo, sonke siyaphanda. Othi mabasuke makabanike indawo yokubathengisela, akakho ongcono emhlabeni, sonke silezono lamacala. Elokugcina masiphilisane neni kuhle. Finish. Sicine ngale ekalinabe litshona njani umlilo okhulumayo. Iqiniso ileli, uChombo uyenza angani kalamehlo njalo engani ungene izolo emsebenzini wakhe. Bebezama ukukhupha abantu ngodlame, kungaba lo msindo ongeke wacitshwa langubani. Lokhu kungenza ukuthi kube lokubulalana lokuchitheka kwegazi kuleli. Amasotsha akumelanga ukuthi asetshenziswe, kabazicishele umlilo wabo wodwa. IZANU le isibulele ilizwe lethu bantu benkosi. Lanile lakho ukuzwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message, ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Inombolo ze-WhatsApp zithi 12024650318. Lasebulenjini liyasithola kukheli ethi voandebele.com. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese Washington.
Iti was a Friday my darling. Was a Friday umsebenzi ubokile. Was a Friday my sweetie.
Was a Friday lamuhla silomculi weRumba umduduzi Golide osehwatshe idlalade lakhe lesibili elilesihloko esithi wavumelani. Asizweni umuntu ngameli inkomo eStudio 7 exoxa layo.
Kungomale ugolide ukhala ngokwenzakale kuye esikhathini esedluleyo lapho isithandwa sakhe esimfulathele khona sachiya ephuke umoya.
Kuruma kade kade kushuthi umama engangiphila naye esibantwini nje kwezothando cishe iminyaka mpela engafika lapho kubo ingathi engacishi ilande ku YouTube kodwa ke ngezathu ezithile hayi sasange sakhamba ngenje sahlukana
kodwa ngokuya kwesikhathi umfo kaGolide ubuye wazibutha wahlangana loBiata babanyamanye bathembisana izulu nomhlaba. Ugolide uhlabela leqembu lakhe ele United Africans. Idlalade lakhe leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela le ethi izifo zonke. Mama number 2 ngenye yendlikizane ekuleli dlalane.
Umujabule nami ngiyajabula mama kuba manje mweni wami.
Ngemva kokwethula leli dlalade uGolide ubuye wabhujelwa ngunina njalo uthi lingoma iyamduduza kanye lemuli yakhe.
Kubalandeli bami ngathi ngiyabonga kakhulu isupport abanginikeze yona kusukela kwealbum ngisese kubafana bokuthula ngize ngikhiphe last year ngiyiwani uthandulwe inkinga bangisapote kakhulu nakule wavumelane ngasho ngithi ihambe kakhulu kuzulu uthandulwe inkinga isahamba futhi namanje ngibonga nje indlela abangijabulela ngayo uma ngihlangana nabo sengathi bengaqhubeka bengisapota njalo bese ngithi kubafowethu nabanawa bami sisilahlekelwe ngumama enyangeni edluleyo ngithi kubo abaqine uNkulunkulu uyazi okwenzayo kusemhlabeni kuvele kuyatholakala bese ngibongela nesithandwa sami ukubhiyada phansi khona legwelutheni
uphuma enkundleni ngale ethi yintombi enjani
intombi enjani ephuzutshwala intombi enjani ephuzutshwala yoshadombani ephuzutshwala yothola bumeli ephuzutshwala
hey wena mntwana indaba uziphethe mahlakahlaka kanje
yebo hlukana nami ngidla imali yami njalo ngidla ubushabami
awuboni ngani ukuthi uphawucabazane
e nangingekho mina ebusheni babo
Sibonge uNtukamele Nkomo obexoxa lo mduduzi Golide osehwatshe idlalade lakhe lesibili lesihloko esithi wavumelani. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Uphoxabazali nebelindele lobulo uphoxabazali nebelindele okuhle uphoxabazali nebelindele okuhle